Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani mthwakazo muhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesibili mhla ka 20 Mbimbitho 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkulumo kade zisenziwa ukuzama ukukhumisa umlotha unkosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Nelson Chamisa zibikwa sezifike kwamlindo yagcina kungela sisombululo.
I think the movie is the same as the movie. But the movie is umama same as the movie.
Lamhlanje kuhlandla lesibili lendaba zobukhosi bamaNdebele siqoxa lesikhulumeli sikamnumzana Stanley Raphael Khumalo.
Sibona kuvele kwenza le liphutha kakhulu la kumajaha onala ukuthi athi wona akahambisa udaba lobukhosi aluhambise emthethwandaba. Ngoba emthethwandaba vele weZimbabwe kuvele kusobala ukuthi vele kawukhoka kukho lokho kobukhosi emthethweni weZimbabwe. Yikho lobo ubukhosi balithi thina zithe kuvuke kungenani ngemithetho yaseZimbabwe.
Inhlanganiso yakwele South Africa e-AfriForum emela untombazana owatshaywa ngunkosikazi Grace Mugabe iqhubekela phambili ngemizamo yokumbophisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inkulumo kade zisenziwa ukuzama ukukhumisa umlotha unkosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Nelson Chamisa zibikwa sezifike komlindo yagcina kungela sisombululo. Selokhu kwaqala ukudonselana amandla phakathi kwababili laba bekule mizamo ebisenziwa ngabafundisi bakobulawayo eyokuvikela ukudabuka phakathi kwebandla le-MDCT. Kodwa umncedisi kankosazana Khuphe umnumzana Witness Dube utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi amanzi asecithekile awasabutheki, okutsho ukuthi sekulokwehlukana.
I think inkulumo zike zaba khona amaviki onalathi vele, but okwakhathesi njengoba umama uMakhuphe ephawulile kwabasobala izolo emhlanganweni, osokukhona asekubonile ukuthi kwenzakale yikuthi iphathi sokumele ukuthi ilungiselele ukuya ku-Extraordinary Congress e-US aqazulwa yonke lento. Ngoba nxa kukhulunywa inkulumo lezinto ekade sikhona yikuthi besokufrize isikhathi njalo sokusenza ukuthi iphathi ibiloku ikhangele ngaphakathi, kukanti ukhetho kayisilo lokhetho phakathi kukamama uMakhuphe lo mnumzana uChamisa. Ukhetho luphakathi kokuthi abantu beZimbabwe bale ukhetho okumele balwenze. Ukhetho lokhu iphathi abayibona ukuthi izaphatha okwehlukeneyo kule zandla, le phathi ezaphatha njengezandla. So khona lokho kumele kuchazulwe i-Extraordinary Congress. So nje kungekudala ubaba u-Obesgood uzakuphawula ukuthi kahle kahle ilanga eselitholakile eselivunyelwe neyiphathi ngokukhokhela kwamama udokotela uKhuphe yiliphi ukuthi abantu bayehlangana ngalelo langa bakhethe-ke umkhokheli babeke izimiso zebandla akubafuna ukuthi ziqhubekisele ibandla phambili zisiya ekhethweni. Kuphele nje wonke lo msindo lokuba abantu bezingeleza bebhoda ndawonye njalo becasha ngeminwe into beyikhangele nje ukuthi nxa kuyukuthi kulokukhulunyiswana phela bekumele ukuthi kube isixazululo sokuthi iphathi ibuyela esikweni layo, ibuyela embonweni wayo owenza ukuthi bekhona. Ngoba simele sicabanga ukuthi iphathi le yavela kuzisebenzi yaya ku-Constitutional Assembly yasisiwa yiphathi. So yonke into eyenziwa yiphathi le kumele bebevasisi. Kuyenzakala ukuthi iphathi le iyaziveka esigabeni sokuthi izakuba ngugovernment kumbe nguhulumende ozakwenza ukuthi kutholakale imisebenzi kusetshenzwe kuhle. Kuyikuthi abatshala imali bayaba nesisuthiseko ukuthi bangatshala imali elizweni leZimbabwe akula kuhle ukuguqula kwemthetho kumbe ukungalandelwa kwemthetho ukuze baphambane.
Yes, so singathi ke Dube. Yeah, Dube, briefly civil singathi ama talks are off vela wakho.
Ama talks abusela ama talks azaba khona ngoba ama issues izindaba kade kuxoxwa ngazo. Zisezizikeleze gabadinye okwesikhathi eside. Ngakho ke umama ukhuphe sebenzisa-ke amandla awaphiwa i-Congress ka-2014 yokuthi nguye okumele akhokheli nxa ubaba uthwangirayo engekho noma ngasiphi isizathu okuyikho kwisikhathi esingasekho ngesizathu sokuthi sithile. Umama sephawule ukuthi sokumele iphathi ye ku-extraordinary congress. Ngakho-ke ubaba uGuthu uzasazisa ngamalanga lawo ukuthi i-extraordinary congress kumele yenziwe ngaliphi ilanga ukwenzela ukuthi abantu kube yibo abadlulisa leyo ndawo iphele, ngoba ngithiwa liyabona ukuthi bekule nto yama-national council angathathiyo ukuthi abebizwa njani, ngobani, esemthethweni kuhamba njani. Kuzafika abantu bazafika ngomva kwemini bathi kunje kunje, but i-extraordinary congress ibiza wonke amalunga okumele enze izinqumo eziphezulu zemali.
Hello ke ngumnumzana Witness Dube, umncedisi kaNkosazana Thokozani Khuphe, omunye wabasekeli bakamongameli webandla le-MDCT. Inhlanganiso yakwele South Africa elwela amalungelo kaZulu e-AfriForum emela uNkosazana Gabriela Angels owachaywa nguNkosikazi Grace Mugabe ithi iqhubekela phambili ngemizamo yokuthi uNkosikazi Mugabe abotshwe ngaleli cala, ngoba kwehlula ukwenza njalo esangunkosikazi kamongameli welizwe. Linhlanganiso ithi lolu daba luyabuyela emthethwandaba ngenyanga kaNkwenkwezi. Okuningi asikuzweni kuBenedict Nhlapho eseJohannesburg kwele South Africa.
Umkhokheli wenhlanganiso ye-AfriForum umnumzana Carly Creel utshela iStudio 7 ukuthi unkosikazi Grace Mugabe wetheswa icala lokutshaya unkosazana Gabriela Angels, hatshi ngoba engunkosikazi walo wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe, kodwa ngenxa yokuthi wadala icala elidinga ukuthi ajeziswe.
We are determined to go ahead full scale with making sure that justice is done for Gabriela Engels.
Sizimisele ukwenza konke okusemandleni ethu ukubona unkosikazi Grace Mugabe ukuthi uyajeziswa ngodaba lokutshaya unkosazana Gabriela Angels. Sizabe sisemthethwandaba we-High Court ePretoria mhla ka 10 lo 11 kwekwesi. Sifaka isicelo sokuthi umthethwandaba wesule isivikelo sokungabotshwa esanikezwa unkosikazi Mugabe ukuze azothonisiswa amacala akhe eSouth Africa.
Leli nyathelo le-AfriForum selivuse imbono ehlukeneyo kuzalwane zeZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Khulekani Dube uthi ukuthonisiswa kwankosikazi Mugabe ngecala alidala kule South Africa kuza kuba isibonelo esihle kwabezombusazwe eZimbabwe. Uthi kuzabakhombisa ukuthi into yokwephula amalungelo luntu mahlayana eZimbabwe ngeke bahambe bebukwa ngayo lakwamanye amazwe.
Ngibona kufanele ukuthi AfriForum iqhubeke naleli cala, ngoba akekho umuntu olelungelo lokutshaya nje umuntu. Uma umuntu ekonele kumele umbophise or umuse emthethweni. So lokho ayikwenzayo kudelela plaza eselizweni labanikazi, ujwayele ukwenza elizweni lakithi ngoba awethu amalungelo basiphuca wona, so bayakwazi ukwenza noma yini phezu kwethu bese bethatha lelo thuba lelo bezolisebenzisa nakwezinye indawo.
Kodwa ke sinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi akasiboni isizathu sokulandelana lo nkosikazi Grace Mugabe ngalolu daba. Uthi okusemqoka ukuthi unkosikazi Mugabe wayekhuza abantwana njengomuntu omdala, ngakho i-AfriForum ngayekele ukugqamukela kulolu daba.
Mina ngombono wami bona nje ukuthi nje badlala ngesikhathi laba bantu, angazi lokuthi bazama ukwenzani, ngoba eqinisweni impela ambona ukuthi umfazi kaMgaba wayengasukana la nje ayishaye le ntombazane engiwonanga lutho, ngoba umuntu omdala lwana. Kanti waye bengaqhamuki le nto sizwe ukuthi kahle kahle insuka yini, ngoba njalo nje sonke isikhathi akuveli isayile ukuthi intombazana le nje ize izitshayo yayitshayelwana.
Umnumzana Creel uthi lobanje unkosikazi Mugabe engase nguye unkosikazi kamongameli welizwe, akulula ukuthi abotshwe ngaleli cala nxa engangena kwele South Africa kungakakhitshwa isivikelo sokungabotshwa asiphiwayo. Uthi nxa lesi sivikelo singasuswa, kutsho ukuthi unkosikazi Mugabe ngeke sangena kwele South Africa, ngoba ngavela ngene uyabotshwa athonisiswe. Melestulo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo ababalisi ezedlula isithupha bezilomhlangano eHarare izolo lapho ezithethe isinqumo sokuthi amalunga azo azatshengisela izikolo zivulwa ngenyanga kaMay ngendlela yokubamba uhulumende ngamandla okuthengezelele iholo lazo kanye lezinye indingeko. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Pride Mkono, obekulo umhlangano uthi ugwalo lwabo lwezikhalazo bazalupha umongameli Emmerson Mnangagwa emahofisini akhe eHarare ngeviki ezayo ngemva kokutshengisela. Umnumzana Mkono uchasisele usithandekile mhlanga weStudio 7 okunengi ngalo mhlangano kanye lezikhalazo zababalisi.
Sihlangane emahofisini ezinta eHarare oqala kukhangela imali ezikholwa ngamatitala. Ukuthi seziphansi kakhulu sikhangela ukuthi njalo intengo yezinto ezintsha eZimbabwe zibona zikhwela njalo kungenayo imali yakhona emabhanga. Sitho ukuthi laba abasebenzisa amaswipe lama-ecocash asegcweleyo kuyabe kubadilela ukuthi bephinde njengamatitsha. Sisuke futhi sakhangela ukuthi amatitsha la sikhangelane lokhetho olubuyayo laba bazasebenza njani kuma-different schools abakiwo. Sikakhulu sikhangela indaba yodlakela lombusazo olujwayele ukwenzakala ngesikhathi sonalesi sesikhangelane lazo. Sakhangela njalo indaba ye-rural allowance ukuthi iphansi kakhulu. Uhulumende kade eholisa i-rural allowance ye-$13 kodwa nasonto ikhwezi esibili ihambelane nomholo ophiwa utitshala esiyithi 100% allowance to salary. Sike njalo futhi sakhangela udaba olusolusu kakhulu ole-vacation leave yona yakhitshwa ngohulumende ongekho emthethweni okwenza ukuthi amatitala engakahambi siyaphumula nxa bengakwanisa iminyaka yabo besemsebenzini eyi-7 years njalo eqedwe khonapho engababhadali imali njengokubhalwe phansi emthethweni. Izindaba ezixoxwe ngazo lezo.
Lithethe ziphi izinqumo?
Sithethe izinqumo eziningi sibili kodwa isinqumo sokuqala esisifake phezulu ikuthi siqalisela i-term elizayo ngoMay i-second term asoze sivule izikolo nxa iindibeko zethu zingakhangeliswanga zalungisiswa ngurhulumente. Siyavula siku-strike singaye emsebenzini akula ma-teachers avule izikolo. Okwesibili sithe mhlaka-27 siyenale nyanga iviki elizayo ngolwesibili sihambe simatshe siye ehofisini kapresident Mnangagwa siyemtshela ukuthi hatshi thina lokhu iindibeko esilazo njalo simtshela ugwalo lokuthi asize sivule izikolo ngethemeli zayo. Siqede futhi sathi ngo-April nalo sizahamba umango omude sitshengisela emgwaqweni ukuthi hatshi asithabi ngendlela uhulumende asibamba ngayo njengamatitala. Nge-May Day lapho esabe sikhonmemorate ilanga lezisebenzi sizatshengisela njalo futhi ngokuthi sizabuthana endaweni ezitshiyeneyo across Zimbabwe sitshengisele ukuthi hatshi asithokozi ngalokho uhulumende asenza khona. Lokhu sizakwenza sikhangelele ukuthi lapho kuvulwa khona izikolo nxa iindibeko zethu zonke zingalungiswanga sizabe singavuli izikolo singena kustrike.
Alo-ke ngumnumzana Pride Mkono, isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Teachers Association, sixoxe laye eseHarare. Lamhlanje kuhlandla lesibili lendaba zobukhosi bamaNdebele sixoxa lesikhulumeli sikamnumzana Stanley Raphael Khumalo sihlaziya ukuba kanti vele ngubani omele abe yinkosi yamaNdebele. Siqale ngokumbuza umnumzana Sibanda ukuthi kanti kungani umnumzana Stanley Raphael Khumalo yena wayethuli ngesikhathi kule mizamo yokugcoba umnumzana Bulelani Collins Lobhengula Khumalo.
Hayi baba, liqiniso sibililelo. Sithe thina yekela singangena ethulini lolu ngoba anti uyakwazi ukuthi thina indlela esihamba ngayo sihamba ngendlela yokuthula. Ungakhangela ukuvuswa kukaStanley Raphael Khumalo, uvuswe ngendlela yokuthula. Yikho sasesithina njengobana laba befuna ukwenza into yabo, hayi yekela thina simeceleni nje bayiyenze sibone into yabo. So bese ngafuna ukuthi sibe phakathi kwalolu thuli baba, yikho kusenza ukuthi sithule. ngesikhathi esifitshane nje vele sizophenduka futhi ngoba thina senza umsebenzi yaphambi.
Manje ke siyabona umthethwandaba uthi wona akumelanga kugcotshwe inkosi ngoba akukho phansi kwesisekelo sombuso. Lithini lina ngalokho?
Sibona kuvele kwenza leli phutha kakhulu la kumajaha onala ukuthi athi wona akahambisa udaba lobukhosi aluhambise emthethwandaba. Ngoba emthethwandaba vele weZimbabwe kuvele kusobala ukuthi vele kawukho kakukho lokho kobukhosi emthethweni weZimbabwe. Yikho lobo bukhosi bakithi thina sithe buvuke bungelani le mithetho yaseZimbabwe. Ngoba emthethweni weZimbabwe umuntu olamandla awenkosi ngupresident. Ungakhangela lo mthetho wabo Traditional Leaders Act uyakubeka obala ukuthi hayi induna ukuzibe khona kumbe ngithi i-traditional lead ukuzibe khona kumele ukuthi khona i-chief council ibe yiyo ezakhetha lowo muntu. Nxa sikhethe lowo muntu isikhulumisana ke lo president. U-president ke ngokufuna kwakhe nguye ongagcoba lowo muntu. Kodwa i-provision yenkosi asikaze siwubone umuqa onjalo. Yikho ubone ukuthi thina asifuni ukuphatheka ngomthetho weZimbabwe, sifuna ukuphatheka ngokwakomthakazi. Kwaba liphutha kakhulu elenziwa ngabafowethu. Kodwa loba kunjalo, siyakusola kakhulu ukuthi uhulumeni weZimbabwe angenele ekutheni abantu babo beMatabeleland bangayenzi izinto zabo, ikakhulu eziphathelene lamasiko abo.
Manje njengoba sekufike kulesi sigaba sokubana kulokho kuthiwa kulezinye inkosi ezimbili, lithini lina ngalokho? Kuzaphela njani khona lokho? Libona ngani sizafika yini isikhathi okuzaba le nkosi eyodwa nje?
Kuvele thina kithi lokho kusobala ukuthi vele inkosi yinye baba Gandhi. Singakukhangela igcotshiwe yona le nkosi egcotshiwe yinye uStanley Raphael Khumalo. Ugcotshiwe laba abanye yebo yebabuya labo bavela. Kodwa into esijabulela kakhulu ngeyokuthi khona bavusa usinga phakathi kwabantu bakithi beMatabeleland ngoba kathesi ngiyakubona ukuthi sesivumelana sonke abantu bakithi beMatabeleland ukuthi hayi sokulesidingo sokuthi kube lenkosi. Kodwa kasikavumelani ukuthi ngubani oza kuba khona. So ke thina kuyasijabulisa kakhulu lokho ukuthi khona sonke kathesi ingqondo zethu sesikubona ukuthi isidingo sokuthi kube lenkosi sesikhona. Ungakhumbula ukuthi ngoSeptemba umnyaka ophelileyo kuthe kuzama ukuvalwa laphana uStanley Raphael Khumalo ukuthi agcotshwe. Sibone bonaba abantu bamaqembu amanye lawa amabili lawa behleka kakhulu bethi khona uvaliwe, uvaliwe, uvaliwe. Kodwa kathesi phela lapho sokubamba lapho. Kusho ukuthi kathesi sesizahlangana ke sibe sesifazi ukuthi sesikhuluma sisiyanga. Kodwa inkosi iyodwa kuphela uStanley Raphael Khumalo ngoba nguye ozalelwe lokho njalo nguye ovusiweyo.
Lo-ke ngumnumzana Greta Sibanda, isikhulumeli senkosi umnumzana Stanley Raphael Khumalo. Kusasa sixoxa lomnumzana Peter Zwide Kalanga Khumalo, enye njalo inkosana.
Umsekeli kasibalukhulu ebhanga lesizwe uDr. Jasmine Speaker uthi ibhanga lesizwe lile mali engangezigidi phose ezingamakhulu amane zamadola $381 million yokubolekisa uZulu ofuna ukusungula amabhizimusi. Izigidi ezilithumi lanhlanu yale imali kumele iphiwe abesifazane abafuna ukusungula loba ukuthuthukisa amabhizimusi abo. Kodwa iningi labomama kulo mhlubulo lithi amabhanga amaningi afuna izinto eziningi andubana bakwelediswe okudala ukuthi bagcine besehluleka ukuzithola. Bekhuluma edolobheni leGwanda ekusungulweni kwezifundo zamabhizimusi ezigoqola uhlangothi lwebhanga lesizwe olwe-Homelink, omama bacele uDr. Tipika ukuthi ayenze kube lula ukuthi omama bathole imali yokweboleka. UNkosazana Sithembinkosi Nyathi, omunye wabomama osanda kusungula ibhizimusi, uthi kunzima ukufinyelela lezi mali.
Amaloni ayakhulunywa ukuthi akhona awe-Reserve Bank, but nxa usufuna ukuyithola the actual loan, i-process yangkhona iyadina so such that ugcina u-give up along the process. It's not easy for women to access. And okunengi ukuthi kumele uye Harare.
Omunye ovumelane laye ngunkosazana Lungile Masuku othi ngempela kulula kwabesifazana ukufinyelela ukuboleka lezimali.
Ungakhangela kufuneka ukholetheral security into ezinjalo sokwenza kube nzima vele njengabomama. Ngoba mama abala ama properties vele ayabisebizweni lawo. So ngibona ngani i-challenge ezaba khona. Of course bangaze basifundise bathini kodwa nxa kungela maloni esizathola ngibona ngani kuyakufana lokuthi asenzanga lutho.
UDr Chipika uthi bazaxoxisana labamabhanga ukuze kube lula ukuthola lezi zimali. Njalo ukuthaze omama bezansi yamaNdebeleni ukuthi basukumele phezulu.
Yes, we are aware of those problems. It's a new program.
Indubeli bhekane lazo ekutheleni lezimali siyazazi. Lolu uhlelo olutsha sizaqhubekela phambili sixoxisana ngalapho okulohlupho ukuze iloba ngubani ayitholele imali. Omama beGwanda, lithuba lethu leli. Singakhuthala singasweli umuntu asisukumeni phezulu siqedeni ubuyanga.
Unkosazana Duduzile Masilela, omunye ophathe kulezi zifundo zamabhizimusi, uthule themba lokuthi lolu hlelo alusoze lwaba yize njengezinye inhlelo zikahulumende.
Lapha engani ngilensolo khona sijayele kuwezwa vele amafigazi ngoba amafigazi ahleze khona kugovernment, but when it comes to ground imali yakhona asiyiboni.
Ngaphandle kwemali zabomama kule mali ezizaboleka abakumsebenzi wokwemba igolide, abaphila lobugoga, abatsha abathenga impahla bethengisa, abalimayo kanye labafundi abangenelisi ukubhadalela indleko yokufunda emakolitini. Laba abafuna ukuboleka lezi mali bakhuthazwa ukuba bahambe emahofisini awe-Homelink aseduzane labo. Omama bafika ekhulu baqala izifundo zamabhizimusi zeviki yonke eziqhutshwa ngabaqeqeshi bekolitini eleHarare Institute of Technology. Njalo lezi zifundo zizaqhubekela phambili kusiyafika umgqibelo kuthi labo abaphumeleleyo baphiwe izicoco. Ngingu-Albert Ncube owendaba ze-Studio 7 eMajawondeni eGwanda.
Siyabonga ke Albert Mayuyu. Asisaliphanga ke ukuthi ubekhuluma ngani. Ubekhuluma ngabafazi abesifazane bedolobho leGwanda asebecele ibhanga lesizwe leReserve Bank of Zimbabwe ukuthi likhiphe imigoqo edala ukuthi omama abasacathulayo kwezamabhizimusi benelise ukweboleka imali emabhanga. Lamhlanje kuhlelo lwethu Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona enkundleni yokuxhumana iFacebook sihlaziya ukudonselana amandla usebandleni leMDCT. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lengcwethe ecubungula izombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda kunye labalaleli beStudio 7.
Bona hani ukudabuka lengadabuka kodwa bangabe bengaphiwanga amachristi mahle kakhulu nxa bengaphumelela mboleleke bengaphumelela besiya phambili ngokuthamla phakathi ngizile namhla kuthiwa sokungani sokulenye ibandla elitshiyeneyo kungani kuthiwa umakhuphuthi uCharles Sechotshiwe ngendlela efanela yena leyo. Mbone ngani mina bangabe bethole impumela enhle ngempela nsonto kodwa ngibona ukuthi ngatshengisa ukuthi kufanele baqhubekele phambili ngokubida vula ibandla ingakhulunywa khangela ukuthi ukhetho luseduze kangaka. Ngibona ngani kungabe kuyinto engayihle kangako, njalo angiboni amavandla omabili ephumelela elinye lawo lizehlule ukuphumelela.
Engaphumelela eyedwa yini?
Yilo loludubo phela lokuthi asoze aphumelele eyedwa, njalo kufanele aqedisisise kahle unkosikazi akhuphe ukuthi ilizwe laseZimbabwe kwezimbusazwe lisalwisana njalo lisahluphana kakhulu lendaba zokukhethana lezi zokuthi kuthiwa kulabantu abangabakamthwakazi noma singabe esiNdebeleni kuthiwe kulabantu abangabe esishoneni. Ukuthi naqalisa ibandla eqhamuka ebandleni elikhangelwa njengebandla eligoqela ilizwe lonke, yena uzasuka masinya nje aphange athiwe ngumuntu ofuna ezombusazwe ukwesi esiNdebeleni kuphela. Khonokho kwenziwa ukuprofesa uNcube lanxa umntambara waye ngumkhokheli, kodwa ibandla lakhe lasuka lagijima lithiwa hhayi libandla eli-regional elemathekweleni kuphela,
khona ukwenza ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi lisukume likhankase elizwe lonke kumbe likhangele njengebandla elikhankasa izibapho yonke. Ngibone ngani seleso isiga sibona ubunzima obawela uprofesor Nzwe yibo ubunzima obuzawela unkosikazi uMakhuphe esuka lapho siya phambili. Ngeke abuye qale ubunzima.
Ungangamcebisa sithi umcebise lapha uMakhuphe ungathini?
Ngiyazi ukuthi zikhona izinkulumo ezingasise kodwa isicebiso esikhulume singesokuthi uMakhuphe kufanele ukuthi akhulumisane kakhulukazi lo professor uWelshman Ncube babe nesivumelwano sokuthi nxa kusetshenzwa ndawonye ku-alliance le abaphikisana ngayo bangasebenzisana bona bobabili njani.
Ye, ngengiza ukuthi ngiloba lapha ecingweni kuthiwa ngiloba futhi Desmond. Baba Desmond, kunjani?
Iphileli njani baba?
Isibongo mbani Desmond?
Mambigwe.
Mambigwe, ubona nje ludaba lolu?
Ya, ludaba lolu ngoluzisusizi kakhulu especially sikhayela lokhetho lolu oluzayo. Inkalakadwa kade sicela ubaba umama uMakhuphe lo siyafisa uba nopresident owesifazana but nge-situation ekhona ekhaya sikule Zimbabwe kathesi sifuna umuntu okwanisa ukuphula i-crowd yabona futhi silisa bona isikhathi esikhona ukuthi silisa nezani p f le khona yes ukuthi isikhathi sithi lowo ngofuna ukubuza ngofuna ukubuza and since bezoba le-congress ngo-December bazoba ne-congress kade sithi bekathesi bebambane nje uMakhuphe zisi-situation ekhona laphana ebambane laye lo mfana omncane lo bahambele phambili nohlelo lona
ye wathi mngiza ukuthi sesilobani futhi ecingweni zokuthiwa silomunye ubaba lapha
sipho maduna
ye maduna nathi udaba ungathini ba
into ezikhona ngicabanga ukuthi uSangrefa aphila vele ibandla nemigomo yebandla ngithi ukuthi mhlawumbe yengama suke esihlalweni kungena abantu so Makhuphe noChamisa angiboni kukhona abangakubanga bekufanele nje kulandela imigomo yebandla vele kube yikho okusebenzayo lo ongekho ekuphatheni azehlisa asebenzisane nalo yikho ukuthi bekwazi ukuthi ibandla liqhubekele phambili ngoba ma kungalandelwa futhi lokhu kukaMakhuphe okutsho kumama uMakhuphe ma kungayisiko kuyabe sekuzokwehlukana kwebandla emashoneni babe sebesiba bodwa amaNdebele bewodwa siyakwazi-ke ukuthi kusuka kwenzakale nqabo
nxa kunjalo kukwenzakalani
siyazi phela thina vela amaNdebele 20% kwempethu 80% sibancane kakhulu so ngabe siyazama nje ukuthi lo mama uMakhuphe aginyitshe nje sisebenzisane nabo sizame ukuthi maybe kube yindlela yokukhupha leli bandla elibusayo
ye sithatha ubaba u-Akim Mdluli
I think uMakhuphe kumele simsupporte either uzowina or uzoluza ibona kungcono ukuthi yena support ngoba inkinga mina iproblem enginayo thina abantu besiNdebeleni always kumele sibe ngabovice why sizohlala singabovice so kungcono support wakithi noma ezoluza ngibona kungcono thina simsupport and another thing iproblem thina esinayo esiNdebeleni I think sisabrainwashwa kakhulu ingqondo asisakwazi okurongo nokuright asisazi ukuthi kumele sisupporte bani iproblem nje mina nginanga abantu besiNdebele always they are always blaming ukuthi sibe nento yethu esingathi sizozimela yona kube khona umphathi kithi kwelathi side nathi ozosimela yi-problem thina esinawo ngapha thina abantu zasendebeleni so I think ukuthi uMakhuphe ku-right simsupport either uzoluza or uzowin
alolo-ke bekuluhlelo Zimbabwe Today asixoxeni silethulela lona enkundleni yokuxhumana i-Facebook kupheji lethu elithiwa VOA Ndebele
ohambubuyu yanjalo
ingoma emnandi inguma ye impumelelo African Pride sigqibela ke uhlelo kodwa singakehlukani ke sikhangele ebesilazo inkulumo zokukhumisana umlotha zifika komlindo yagcina selugqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje igama ngu Chris Gande asidibeneni njalo ku 7:30 ntambama.